Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 Lwezi 2021 ngoprofessor Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje. Abafundi bekolishini le National University of Science and Technology NUST namhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundo abakade bezenza njalo baphumelela ezama degree. Owake waba ngunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mbayiwa ukweze isicelo sakhe emthethwandaba waphezulu we-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwa lijaji likamantshi sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi. Uhlelo Woza Friday namhlanje sihamba leqembu elihlabela umdumo werumba elisebenzela kwele-South Africa elizibiza ngokuthi Thandamhlophe, lona eselethule idlaladi elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abafundi bekolishini le-National University of Science and Technology kumbe NUST lamhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundi abakade bezenza njalo baphumelela ezama-degree ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe kule ikolishi ekubulawayo. Wanastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekubulawayo.
Ekhuluma ngemva kokuphiwa kwakhe ugwalo lwakhe lokugqiba izifundo zokuthi abe ngusikhwica mfundo kwezenombolo, udokotela Solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngohambo lwakhe ukuze abe kulesi sigaba.
Madame Zulu namhla siyajabula kakhulu ngoba besigraduate lapha eNUST sisuza iJD kustatistics. Lokhu kuzanceda ukuthi sisebenze kuhle labomama abalipreeclampsia, sibancedisa labantu babo ukuthi babelethe kuhle. Sijabule kakhulu ukuthi lathi sibe ngalabo ababekhona lapha umongameli besipha abantu izixoxo lezi.
Unkosazana Sanele Hlabangani, isakhamuzi sakoBulawayo ebesisenza izifundo kwezemidlalo, uthi bekungelula ukufunda okweminyaka emihlanu ikakhulu ilizwe liphakathi kokumelana lokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19.
Ilungekho lula uhambo lolo, kodwa ngingabonga kakhulu abaqeqeshi akade beyibo ade besikhokhelela ukuze sifike kulolu suku lwanamhlanje. Nxa ngikhangele muva lapho sivela khona kube luhambo lunzima kakhulu, ngikhangela ukuthi endleleni silahlekelwe ngabanye abafowethu ade sifunda labo khona lapha, basijikile kuwona lo mhlaba ababili asiselabo, asigraduatanga labo. Bese ngithanda nje futhi ukuthi ngichasise nje ukuthi uhambo lolo belunzima ngendaba zokuthi i-COVID isuke yaphambanisa izinto eziningi.
Olwela amalungelo oluntu labafundi umnumzana Ben Moyo uthi kuhle abafundi batholile izicoco, kodwa ukhathazekile ngoba akula misebenzi njalo nezikolo zemandebeleni iningi lazo azila babalisi benombolo le-science.
Inasti bathiwa isicoco. INUST yayenzelwa ukuba iUniversity yeScience and Technology. Pho siyazuza kaningi ukuba ngesimo somnotho lesi sizo yona. Izicwecwe lezi abazitholayo namhlanje zanceda ngani? Nanku phela ama-industry avaliwe. Ama-industrial engineer lawa aphuma lapha
kulabo abagcotshwe lamuhla bekunezifundo ezinhlanu ezintsha kunhlelo ze-NUST ezibalisa i-Earth Science, Electric Engineering, Mining Engineering, Geometrics and Survey, le-Environment Engineering. Abanye balabo abathole ama-degree abo namuhla abathole njalo imivuzo yemali, omunye wabo nguSalan Justice obefundela eze-publishing, noBibo Tapiwa Nashe obafundela ezobunjinela abathole inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, i-$1,000 umuntu emunye, ngaphansi kohlelo lukamongameli olwe-President Emmerson Mnangagwa Chancellor's Award. Abathole ama-degree awe-PhD awe-doctorate bebeyisificamunwemibili amabili kuthi abe MPhil bebebathathu abafundi abangamakhulu amabili lamachumi amane lane 244 bathole ama degree akuqala kuthi abangamakhulu edlula amathathu 311 bebefundela emakolitshini asebenzelana leNUST. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezintathu lenxenye 3.6 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 okulinani eligoqela izigidi ezedlula ezimbili lenxenye 2.7 million zabahlatshwe amajekiseni omabili i-first le-second dose. Kunje sebezinkulungwane ezidlula kancane ikhulu 133,593 asebahlaselwa i-coronavirus lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo eZimbabwe nyakenye. Okulinani eligoqela njalo abasindayo abazinkulungwane ezidlula ezilikhulu 128,379. Kwafa abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,699. Wake wabam unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe asehluphana laye emithethondaba unkosazana Mary Mbayiwa ukwenze isicelo sakhe emthethondaba waphezulu o-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwa manje Lazini Ncube sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi isahlolisiswa impilakahle yakhe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Encwadini zakhe eziphambi komthethwandaba unkosazana Mbayiwa uthi akezwa kuhle kungakho kungasoke kwamlungela ukuthi ahlale endaweni lapho okulezibotshwa eziningi. Uqhubeke ethi kasikho isidingo sokuthi ahlolwe kutsha ngodokotela bakahulumende ukuba uphile okungakanani njengoba kade kwenziwa lokho ngabanye odokotela bakahulumende abathathu lanxa bakhipha imibono etshiyeneyo phezu kodaba lokuthi uyenelisa na ukumiswa phambi komthethwandaba lobahatshi. Kodwa lesi sicelo kasisahlulelwanga namuhla njengoba igqwetha likahulumende unkosikazi Sharon Fero etshele umthethwandaba ukuba ubengalungiselelanga ngokwaneleyo ukuthi azomelana lalesi sicelo. Unkosikazi Fero uthe akakatholi le ncwadi ezikhomba indlela lolu daba lwahamba ngalo emthethwandaba kamantshi kumbe i-record of proceedings. Igqwetha likambayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa utshele umahluli we-High Court unkosikazi Sylvia Chirawo Mugomba ukuba bazitholile lezi ncwadi kodwa umantshi edalele magistrate lokhe engakayisayini esithi uhulumende usadingisisa indlela zokuba lesi sicelo sikankosazana Mbayiwa siphuze ukuziwa nganxanye isikhathi siphela. Umahluli Chirawo Mgomba owe-High Court onguye ophatha lolu daba wethule isinqumo sokuthi uhlangothi lwabathutshisi kumele lubone ukuba incwadi lezo zivezwa edale lakhe kusasa njalo uhulumende aphe impendulo yakhe ngesonto. Okukhulunywe ngomgomba kusekelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa igqwetha elimela umbayiwa.
The matter will be heard on Monday. The state, Ms. Fero for the state, says that they are not ready for trial. In fact, they didn't even want the matter to be heard, raising all sorts of preliminary matters.
Unkosikazi Fero emele uhulumende uthi yena akalungiselelanga ukuthi lolu daba luthoniswe njalo ubevele engafuni ukuthi luzwiwe lolu daba esipha izizathu eziningi. Kodwa umahluli omthethwandaba uthe kumele azilethe lezo ncwadi kusasa thina bese sihambisa ezethu ngesonto nxa kulesidingo sokuthi siphendule lokho okuyabe kulotshiwe. Ngakho luzozwiwa ngomvulo lolu daba ngesikhathi sehola lesibili emini.
Unkosazana Mbayiwa wetheswa umlando wokufuna ukubulala umkakhe yena ongumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi eselatshwa kwesinye isibhedlela kule South Africa, ukubhala okungayisikho encwadini zomtshato wakhe, ukukhipha imali elizweni eyisa kwamanye amazwe okungekho emthethweni, kanye lokutshaya untombazana owayisebenza emzini wakhe. Uthi njalo akenelisi ukuma phambi komthethwandaba ethoniswa ngala macala awetheswayo okungumqondo owagcizelelwa ngudokotela kahulumende owathi umbayiwa uselodubo lokukhohlwa. Udokotela lo wathi utshengisa ukukhathazeka okukhulu kubangelwa ikwalelwa kwakhe ukubona ingane zakhe uChiwenga. Ngakolunye udaba lokwenzakale emithethwandaba, amagqwetha kamongameli Emmerson Mnangagwa babhalele amagqwetha elinye ilunga lebandla lezanu-PF umnumzana Saibeth Msengezi izolo emkhuthaza ukuba asuse udaba lwakhe emthethwandaba lokuthi uMnangagwa akazange alandele imithetho yebandla leyelizwe lapho ethatha intambo zombuso ngemva kokuhluthunelwa kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Amagqwetha kaMnangagwa athi uMsengezi akasilunga lezanu-PF ngakho akalalo ilungelo lokusa udaba lolu emthethwandaba. Amagqwetha la athi njalo uMsengezi akazange alandele zonke indlela zokukhalaza ezisetshenziswa ebandleni leli andubana alukhweze emithethwandaba. Kodwa igqwetha likaMsengezi umnumzana Ngqobani Sithole uthi osekukhulunywa ngamagqwetha kaMnangagwa akulala ngqondo.
Sesibaphendulile sabatshela ukuthi incwadi yabo njengaqedakaliyo. We are saying that i-case kayihambe enkundleni iye kujaji ozayizwa ngendlela okumele ayizwisise ngayo. Singeke sitshelwe ngomunye olaye ole interest ukuthi i-story sethu lesingasizwakali. Laye bona nje ukuthi siyazwakala ezama nje ukwethusela. That is what air. Njalo ngakunjalo sesibaxwayisile ukuthi sizafaka i-answering affidavit ka-client wethu njalo indaba iyezwakala enkundleni.
Eloba enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eye-Twitter, uMsengezi uthi udaba alungiyekelwa phelela endleleni lungakanjeni lasedale. UMsengezi uthi uMnangagwa akakhethwanga ngokusemthethweni kulandelwa isisekelo sombuso weZANU-PF ukuthi alikhokhele, kungakho kumele asichiye isikhundla lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ngababalisi abakunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe bathi akumelanga amalunga abo ayehlola abantwana ngesikhathi beloba imihloliso yalo nyaka ngoba uhulumende akafuni ukubahlawula imali yokwenza lumsebenzi. Mnumzana Vusumuzi Mahlango, umunye weziphathamandla zenhlanganiso ye-PTUZ, uthi iZimbabwe Schools Examination Council kumbe ZIMSEC ithi kumele bahlawulwe lohlangothi lukahulumende oluqhatsha izisebenzi. IZIMSEC isanda kulobela inhlanganiso le incwadi iveza ukubana abasoze babahlawule imali yokuqhuba inhlelo zokuhlola abantwana ngesikhathi beloba imihloliso, i-invigilation. Incwadi le iveza njalo ukuba kumele belungise udaba lolu lohlangothi olwe-Public Service Commission. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu. UMahlangu utshele umsakazo we-Studio 7 ukubana kabasoze bancedise abantwana abaloba imihloliso nxa bengahlawulwanga imali njengalokho uwenzakala minyaka yonke.
Njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kasikhalalanga umsebenzi, kodwa ke lokho esigcile kuhlelo lwethu lwe-incapacitation lapho ama-members ethu ahamba amalanga amabili kuphela ngeviki emsebenzini. Njalo sikhangelele ukuthi lokho siza kuhlolisisa kuhle ukuthi ke kuyasebenzela ngendlela esifuna ngayo. Kodwa ke engakutsho kwakathesi ukuthi ke sikhangelele isikhathi semhloliso ababalisi abalilunga lethu sithi abangahambi baye bhalisa imihloliso le ngoba ke iZimbabwe Schools Examination Authority kumele ke ibabhadale ukwenzeka ukuthi benze umsebenzi. Nxa bengabhadalanga sikhangelele ukuthi ke nxa kungabhadalwanga ababalisi bazahlala phansi bangaphatheki lokho ngoba ke kuyikusebenzisa ababalisi bengelanzuzo abayitholayo lapha. Njalo nje sesike sabhalela ilunga leZimseki sibhale ngomvulo mhla ka-15 basiphendula besithi bona ke kawusumlandu wabo ukuthi ke babhadale ababalisi. Umlandu lowo baphostela inyoka ku-Public Service Commission. Lokho sikubona nje kuyikuvika ngomunye ngoba siyakwazi sonke ukuthi ke konke lokhu owumsebenzi we-examinations onhloliso kwenziwa iyo iZimseki zamanje ukucatha ngomunye ikhangela ukuthi mhlawumbe ingxenye yababalisi bazavuma bahambe bayeinvigilator kumbe babhalisele imhloliso. Kodwa ke thina njengenhlanganiso sithi hayi, ababalisi kabaqine bame ngalokho esibatshela khona ukuthi hayi, singabhalisi imhloliso lenxa singabhadalwanga imali yethu ngokweneleyo.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, uwenhlanganiso yababalisi iye Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 nokunye okwenzakala elizweni. Ngesinye le kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika uqale ngokuhlangana lomnumzana Justin Trudeau, ihloko kahulumende leCanada, lomongameli Andres Manuel Lopez Obrador welemexico ngamunye, kodwa bazohlangana bendawonye bebathathu ngemva kweminyaka emihlanu abakhokheli bamazwe amathathu bake bahlangana. Unobhala ubona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken osekwethekeleleni emazweni awezwekazi le-Afrika uthe leNigeria liqakathekile okwamagama emizameni yokudinga indlela zokulungisisa ihlupho ezibhekane lamazwe omhlaba, esithi ngoba ukwenzakala kweleNigeria kudala umehluko kwamanye amazwe omhlaba. Umahluli womthethwandaba waphezulu wehayikoti wedolobheni le-New York ucine ukhulula amadoda amabili ayebotshelwe icala lokubulala owayelwela amalungelo oluntu kwelemelika uMalcolm X ngomnyaka ka-1965, esithi leli laba liphutha elikhulu kakhulu embalini yokulondolozwa kwemithetho yaleli lizwe. Lanxa umthethwandaba wesibhekelo sombuso wakwele-South Africa wavumela ukugcinwa kwembanje endaweni ezingasizulu zemphakathini ngomnyaka ka-2018, lokhu lesi sinqumo singekethulwa njengomthetho walelo lizwe. Osomabhizinisi abakumsebenzi wokulinywa nokulungiswa kokudla kule mbanje bathi bamelele ngabomvu umthetho ngoba ulakho ukubalethela inzuzo enkulu. Abantu abaningi bakubulawayo bathi bangeke bancedise ibutho nxa bengatshelwa ukubana bangene ezitaladini batshingisele, njengalokhu okwenzakala ngolwezi lomnyaka ka-2017 kususwa owayengumongameli Robert Mugabe esikhundleni. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abantu bayazisola ngokungena emigwaqweni mhlaka-18 kulwezi ngomnyaka ka-2017 lapho abancedisa khona ibutho ukuba lisuse uMgabe esikhundleni. Bathi kwakulicebo elihle ukuba abantu betshengisele emigwaqweni bengancediswa ngalibutho. Unkosikazi noMathemba Mthembu ohlala endlube kobulawayo uthi nxa kungenzeka ngendlela ehlukileyo kungelabutho engaphatheka.
Okwenza abantu bangena esitaladeni batshengisele ukuthi uMgabe aphume esihlalweni ngoba esebiswe iminyaka eminingi kakhulu. Sahlumezeka kakhulu ngesikhathi kukhitshwa uMgabe, kodwa sasijabulile kakhulu ukuthi uyakhitshwa. Okwakhathesi angiyeke ngidlalise isikhathi sami ngingena emgwaqweni ngoba siyabe sisetshenziswa singatholi lutho, ngabe ngokwabantu kuphela kungela bandla kumbe umbutho phakathi.
Unkosikazi Cora Ndebele olwela amalungelo oluntu uthi ngesikhathi kungenwa emigwaqweni kwakulicebo elihle kodwa kwaphambaniseka sokungene ibutho.
Awaziwa ngabantu bengena esitaladini betshengisela njalo befuqa ekuthini uMgabe aphume kwakulicebo elihle, ngokuba besekusise iminyaka eminingi abantu bezama all the democratic ways kusehlula. Iphutha lapha sekuthini esephumile abantu behluleka to enforce the will of the majority people through the army, lokuvumela amasotha kube yiwo aphethezi. Njalo lokhu manxa kungenziwa kathesi abantu bangajoyina futhi ngobuningi, ngokuba it further weakens the ZANU-PF system, okuzagcina kusenza ukubana abantu babe lazo indlela zokubana iZANU-PF bayikhiphe.
Umnumzana Mabutho Moyo walilunga leZANU-PF uthi abazisoli ngesinqumo abasithathayo.
Into esayenza ukhipha uMgabe is the best decision that could ever happen for Zimbabwe. Sesiyibona imali yama taxpayers ukuthi iqonda ngathi sikhangela ama projects ayenzakalayo ngakhulumela abantu behlangothini lamathebele lendi siyabona ukwenzakala kakhulu ema North ukwakhiwa kwegwayisha ngani dam ukuexpanda kwewanke power station ama irrigation systems aselupane ama irrigation systems asebhinga leyo imisebenzi eyayivele iplane kudala kodwa ngenxa yokuthi uRobert Mugabe nalaba ababemkhethile balengelaso isifiso sokubona kufezeka khonoko akuzange kufezeke.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Believe Kaule owebandla lezanu PF.
Kwazi kwazi kwangikhumbuze emuva ngo-1980 ilizwe lithola uSibusi. Lapho kwafika khona kungikhumbuza abantu bathi begcwala eHarare ngale betshengisela abantu be-adreswa ngabamabandla azombusazwe atshiyeneyo. Abantwana beZimbabwe batshengisa ukubambana njalo batshengisa ukuthakazelela lokho okwakwenzakele.
Unkosikazi Lorraine Fuzwayo uthi akulanto esitshintshile okwenza kube nzima ukuthi bathembe futhi ukuphatheka.
Kwazi kwazi kwangikhumbuze emuva ngo-1980 ilizwe lithola uSibusi. Lapho kwafika khona kungikhumbuza abantu bathi begcwala eHarare ngale betshengisela abantu be-adreswa ngabamabandla azombusazwe atshiyeneyo. Abantwana beZimbabwe batshengisa ukubambana njalo batshengisa ukuthakazelela lokho okwakwenzakele.
Loba abantu bele mbono etshiyeneyo bavumelana ukuba sasesifikile isikhathi esokuthi uMugabe asuswe esikhundleni. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to four. Waza Friday, my sweetie. Waza Friday.
Uhlelo Waza Friday namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo weRumba elisebenzela likwele South Africa elizibiza ngokuthi Thandamhlophe. Lona eselethule idlaladi elitsha elinesihloko esithi Izibusiso. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lilengoma eziyisithupha. Nango umkhokheli weqembu uXolani Dube.
Emculweni sesihambile impela okwesikhathi eside kakhulu from 2011 kuze kufika namhlanje 2021 esiloko esibambile ngalo leli album elitsha elithi Izibusiso. Futhi ngibonge kakhulu nje bonke abantu abaye bathatha isikhathi bathenga leli CD elisha ngoba abantu baliyamukela impela ngezandla ezinhle kakhulu. Ngiphinde futhi ngibonge kubantu engisebenze nabo abantu abafana nomxolisi uMr Bonzi nabadala abaye bayenza icompetition ngapha eSouth Africa basiyamukele ngezenzo ezifudumele uBaba uMadlela uSikhobokhobo noBaba uMathini Sibanda.
Lalante ziqoqela yona eyisihloko ethi Izibusiso. Tatebangu venzeni vaphelele jele vana bangu kanye lethi imhlola. Abangathi abathanda ukuthenga idlalati balithola njani?
Abawufunayo umculo wethu banako kwabanye ukuthi bafinyelele ukuyafika ku-YouTube bebhale nje khanda mhlophe izibusiso, bazayithola ingoma iyabe izinguthuke lapho. Kanti ke abafuna ukusithinta emoyeni befuna ukuzwa kabanzi ngeqembu noma befuna ingoma, banako ukuthi basithinte kule number 80+27 61 963 6853. Naku Facebook page yethu ungasidinga nje laphana uthi Candace Music uxoli, uyasithola epageini kwanaphana sikhona 24/7 asiyindawo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngithi qhubekani linjalo lisapota umculo wakithi, ngoba ngaphandle kwenu akukho esingakwenza. Njalo into esiyicelayo ukuthi lithenge ama-original CD noma ama-USB ngoba vele yiwona sekhona. Ingoma ma uyithandile uyithenga kulowo muntu okutshayela ingoma. Ungabona usuyithenga nge-R5 kusho ukuthi mina umnikazi oyenza ingoma ungenzela ukuthi ngingakhona ukuphumelela ukuthi ngikwenzele futhi kusasa into ezokujabulisa. Kodwa ma ngabe uthenge kimi kuyenza ukuthi kusasa futhi ngikhiphele enye into futhi ezokujabulisa.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe ngale.
Sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abafundi bekolishini le-National University of Science and Technology lamhlanje banikezwe ingwalo eziveza ukubana bagqibe izifundo abakade bezenza njalo baphumelela ezamadigrii. Owake waba ngunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe unkosazana Mary Mbayiwa ukhweze isicelo sakhe emthethwandaba waphezulu o-High Court sokuphikisa isinqumo esethulwe idale likamantshi sokuthi agcinwe entolongweni okwensuku ezilishumi. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisebenzela likwele South Africa elizibiza ngokuthi Khanda Mhlophe, lona eselethule idlalade elitsha. Selugweba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo Francis Jeremiah. abangenelisa ngokuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ekulenjini ku www.voandebele.com.